njengoba besitsho nje ama-chair persons ekopa ukuthi nxa i-referendum phumise abantu besizwe sithi yes, nxa isingena kuphalamenti nje singathi ngesikhiwa siyi-formality nje akungeke kube le situation yokuthi ama-members of parliament abayibo obabe khankasela ukuthi i-referendum ibe yes bayale futhi. So le siyi-formality nje kuphela, ngibona ngathi after 30 days nje ingafakwe ibe act of law.
Ukuthi izahanjiswa edale leParliament mhlaka 6 May kungakutshengisani ngesiqubu lapho esesibanga khona kuma-election. Kungatshengisa ukuthi ama-election engaba khona ngoJuni njengokutsho kamongameli Mgabe na?
Kutshengisa lutho lokho mfowethu, ngoba vele phela umthetho nje ukuthi nxa ingagazethwa ifanele ihlale 30 days kwenzela ukuthi uZulu nje labanye nje abafuna nje ukukhuluma ngakho bakhulume ngakho umthetho nje. Kodwa njengoba sisazi ukuthi ukhetho ama-conditions akhona nxa lesi act of parliament imithetho ehambelana lokhetho leminye nje imithetho engafanele isetshenziswe ifanele ilungisiswe. Yikho babe sithi khona ukuthi kuze kube lokhetho ngoJuni akusize kwenzakale ngoba inguquko yakhona imithetho efanele ihambelane lokhetho olukhululekileyo ayikenziwa. Eminingi yakhona angiboni ukuthi othangirayo labonxibe bazavuma ukuthi kube lokhetho ngoJuni.
Okokuthi nxa sikhangele ikakhulu ukuthi isisiya edale leParliamente kutsho ukuthi akula yini isikhathi esokuthi abantu bephiwe ithuba lokuyikhangela ukuthi yikho yini abakuvotelayo.
Yes, isikhathi sakhona leso i-30 days umthetho nje utshengisa nje ukuthi kule thuba lokuthi abantu nxa sokuthiwa khona singumthetho si-act of parliament sisayiniwe ngumgabe ngababe le thuba lokuthi bakhangelisise ukuthi okuyabe kukhulunywa kuparliament khonokho kuhambelana le document eyathiwa yona ivothi yes kwi-referendum. So njengoba sithi angikhona ukuthi kungaba le thuba lokuthi ama-parliamentarians kumbe umuntu umkazana antshintshe isiyelo sombuso ngoba asuze ithuba lakhona asuze. So siyi-formality nje kuphela le.